Iningi labalandeli beqembu lelendaza babukeleli liqembu emidlalweni yalo emibili elidlale kumncintiswano wenkezi ze-10 Commanders Charities Shield bathi leli qembu liza kwenza izimanga ikakhulu nxa bona njengabalandeli balo bengaba lokubekezela abadlali abasakhulayo abafakwe ngumqeqeshi uMadinda Ndlovu yethimini baze bajwayele ukudlala bendawonye. UMandla Nkala ohlala elizweni leBotswana kodwa olandela iqembu le-Highlanders maviki wonke uthi nxa abalandeli bengaba lokubekezela iqembu leli lingaphakamisa isicoco selidi lonyaka.
UMandla Nkala from Botswana chapter. I-Highlanders yiyo ephakamisayo lonyaka and asibuyeli muva ba. Asibuyeli muva la uyibonile ukuthi idlala kanjani. And ama-youngsters lana adlala kuhle kakhulu la ubonile. Akula lapho esiye sibatshayela khona ukhwelu sabe sibakhuzezela sibahlabelela ukuthi ithimu yephambili and konke ama-supporters e-Highlanders ngicela ukuthi khona wonke umuntu olaleleyo asikhuzezeleni ithimu singatshayeli ama-players ukhwelu ngabafana abancane bayafunda. Let's give them 2-3 games uzabona bazobulala ama-teams wonke.
UMayibongwe Ndlovu laye uthi abalandeli kumele baphiwe umqeqeshi uMadinda Ndlovu ithuba elokubahlanganise kuhle iqembu lakhe ukuze leli qembu liphumelele.
Ala ukhuma lo UMayibongwe Ndlovu uDalasa. Ya esingakutsho ukuthi abantu asipheni abafana bethu isikhathi. I mean sibaphe nje 2-3 games. Siyakwazi ukuthi izinto ziyaba right. Of course basaqala ucoach la usadizama ukuthi ahlanganise lapha lalapha njengoba kuseke kungabafana abancane basiyasho ukuthi asipheni abafana isupport sibasupporteni singabatshayela ukhwelu i-team isaqala izalunga and esingakutsho ukuthi this time i-cup ngeyethu championship ngeyethu.
Omunye njalo umsekeli othe uyingxenye yalabo abacula kakhulu behaya iqembu behlalele eceleni lenkundla elifulathele ibhukujo elaziwa kakhulu ngegama elithi yeSoweto uthi abalandeli kuzamele benze owabo umsebenzi bayekele umqeqeshi uMadinda laye ayenze owakhe.
Hayi team yonishapho bare ngokucela kuma supporters amaphaphu phansi. That team ifuna ukuhla 3 games ikwaya Soweto kwaya asiqinile ngengoma kuphela uMadinda ezomsebenzi wakhe. Ngiyabonga.
Iqembu le-Highlanders liqine ukuphakamisa isicoco se-league ngomnyaka ka-2006 njalo eminyakeni edlulileyo abalandeli balo balikhuthaze ukuba libuyele kusiko lwalo lakudala olokuzikhulisela abadlali lithiyane lokuthenga. Lonyaka ke inkokheli zeqembu ziphendukise umqeqeshi uMadinda Ndlovu laye okhulelekile iqembu le-Highlanders njalo elendumela zokudlalisa abafana abasakhulayo. Ngemva komdlalo wangesonto lapho iqembu le-Highlanders elinqotshwe khona ngeleDynamos kufinal yenkezo ye-10 Commanders Charities Shield, uMadinda uthe abantu bengathi iqembu lebhoso lakhiwa kutsha kodwa iqiniso ngelokuba kuvuselelwa amasiko alo. Ngimele studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.